Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 2 kuzivandlela 2025 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Umgcini sihlalo we Southern African Lawyers for Human Rights umiswa emthethweni ndaba esehlosa icala lokuthotshozela odlakela kwele Mozambique lokweqa umngcele ongekho emthethweni.
Siyabonga kakhulu ukuthi abantu be Project Vote 263 sebesukumile ukuthi beqale loluhlelo olokumisa ukuthi kungabi lo muntu oza kuba ngumongameli okwamahlandla angapheliyo.
Inhlanganiso ezizimeleyo sesisungule umkhankaso ojonge ukulwisana lokuguqulwa kwesekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa abuse kungedlula ihlandla lakhe lesibili. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umgcini sihlalo we Southern African Lawyers for Human Rights umnumzana Talent Rusere owabotshwa mhla ka 23 Mpalakazi ePlumtree esethweswa umlando wokuphuma elizweni ngelamaphepha kanye lokukhupha imibiko ekhuthaza odlakela kwele Mozambique uzaqhubeka evalelwe eRemand Prison kuze kuyefike eviki ezayo. Urusere obezimele edalele kamantshi uyawalandula amacala la njalo ubeke isicelo sokuthi akhululwe ngesibambiso ibail. Ocwayisisa lolu daba uDetective Sergeant Edmore Chimera uphikisane lesicelo sikaRusere esithi bazakhupha ubufakazi bokuthi wephula imithetho yemibili le. Urusere utshele intankatolo ukuba watshaywa kabuhlungu ngesikhathi ebotshwa. Kubikwa sekufe abantu abafika phose amakhulu amathathu 278 kudlakela uqhamuke eMozambique kulandela ukwaziswa kwempumela yokhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ya into ekhona ukuthi uhulumende wethu ungathi uyaphosisa uyavuthwa indaba nxa kuthiwa khona izizalwane zeZimbabwe kumbe ezesadeki zile mvumo oyokhulume ezikufunayo ngoba kuyozibuse izimele independence, i-freedom of expression. Angiboni mina ukuthi nxa umuntu ekhuluma nje nezinto ngesendakalo seMozambique kule cala ngibona ngathi lapho kuzaphonguphuma nje kuthiwa khona kuthi awulaqaleli khona.
Abanye ababanjwa belo bephume elizweni bengelancwadi bengena kwamanye amazwe baphathwa ngendlela efanayo na kumbe na uphathwe ngendlela ethiyene?
Kulabantu abalikhulu abangamakhulu athi ambalwa abazeli bephuma eZimbabwe bengelancwadi ezeneleyo. Kulabantu abangenelana lo lezanu abathengisa izidakamizwa abangenisa izimpahla ezamabhiro kungekho emthethweni kodwa sayesizethwa khona babotshiwe. So lokhu sokuqondane ukuthi abantu umongameli kumbe singathi iZimbabwe uhulumeni weZimbabwe udanise ukuthi umzana riserele ekhuluma nje iqiniso ekhuluma nje ngokwengesendakalo seMozambique lapha vele sokusokonakele lapha.
Singathi kukhona na okutsha akade kukhuluma kulolu daba leMozambique?
Uzilo weZimbabwe vele wazibonela yedwa abantu bekhuluma besithi wona bangabantu bangabalungezana uphepho bavela voda eMozambique le mifanekiso amavidiyo ephinde kulezidalwane eziningi ezivele eMozambique ekuhlala eMozambique eZimbabwe ezazikhuluma ukuthi into yokuvota ayisiyo into entsha. Yikho ngibona ngathi mina njengomsithi akule nto entsha lapha nje okwenzisa ubuhlungu ukuthi kube lo muntu nje ade ethatha isikhathi ukuthi achasise isenzakalo isenzakalo seMozambique. Kuyikuphula nje uhulumeni niwosephula umthetho okwe-freedom of expression ekuzalwane ezimbabwe lihlaphele.
Mnumzana Rajesh Ngwenya ucubungulezo umbusazwe njalo ekhokela inhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions Khomaliso obesecingweni le-Studio 7 SRN. Inhlanganiso ezizimeleyo sesisungule umkhankaso ezubiza ngokuthi National Constitutional Movement ojonge ukulwisana lokuguqulwa kwesekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa abuse kungedlula ihlandla lakhe lesibili ngo-2028 okusekelwa ngamanye amalunga ebandla leZANU-PF. Ukubika uMlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso lezi zithi akumelanga uMnangagwa abuse kungedlula isikhathi sakhe ngomnyaka ka-2028. Umholi wenhlanganiso ye-Project Vote 263 yona ekhokela umkhankaso lo uMnumzana Yangason Matete uthi kuqakathekile ukuthi uZulu aphatheke kulomkhankaso ngoba ukwephulwa kwesisekelo kuphazamisa umuntu wonke. Uthe ezinye inhlanganiso ezikumanyano lo zigoqela eyezinasu atuz leChitungiza Residence Trust. UMatete uchasisa ngenjongo yomkhankaso lowo athi bafuna ukuqinisa kakhulu lonyaka ukuze amalunga eZANU-PF engalingi avume ukuba kusekelwe lokhu.
So we want to protect that provision in the National Constitutional Movement.
Sesisungule iConstitutional Movement sifuna ukuba isisekelo sethu sihlonitshwe. INational Constitutional Movement izakhuluma labatsha loZulu wonke ezigabeni zonke kweZimbabwe ukuze isisekelo sihlonitshwe. Isisekelo kumele sihlonitshwe
to amend the constitution.
Uqhubeke sithi kumele abantu bethonisise uhulumende ukuthi ahloniphe isisekelo sombuso ukwenzela ukuthi wonke umuntu athole imisebenzi lentuthuko, hathi ukuba umuntu oyedwa eqhubeke ebusa.
Cross the economic divide and
abacha sithi thina kumele ilizwe leqhathekise isekelo sombuso ukuze kuhlonitshwe intando kaZulu.
Our constitution and the provisions that are within the constitution.
Omunye wabacha olilunga ledayi leParliament uMnumzana Isenbajila ophatheke ekusungulweni kwenhlanganiso le uthi kumele umuntu wonke aphatheke ekumiseni umkhankaso lowo.
Siyabonga kakhulu ukuthi abantu beproject Vote 263 sebesukumile ukuthi beqale loluhlelo olokumisa ukuthi kungabi lo muntu oza kuba ngumongameli okwamahlandla angapheliyo. Ilizwe lonke ikakhulu khona lapha eAfrika liyakudinga ukuthi kube lo muntu oza kuba ngumbusi, oza kuba ngumphathi, ukuthi ngemva kwesikhathi esithile aphume emsebenzini ephila.
UMnumzana Ebert Jamuka, umkhokheli webandla eliphikisayo ele People's Unity Party, uthi lokhu ukwamukeleke kakhulu.
Thina siyakhuthaza kakhulu ama-youth abasakhulayo ukuthi mabangene emgwaqweni bayenze toyitoyi ama-demonstrations, bayale bathi hatch uMnangagwa akangeni akangeni angangeni kukhethe oluzayo. Bakaphumule Emmerson Mnangagwa ukhulile kubaba umuntu omdala ahlale nabazukulu bakhe.
Igqwetha elilwela amalungelo oluntu uNkosikazi Jacqueline Sande uthi kumele abenhlanganiso ezizimeleyo baqhubekele phambili besala ukuba uMnangagwa aqhubeke ekhankasela ukubusa ihlandla lakhe lesibili seledlule. Imizamo yokuthola imbono yeziphathamandla zikahulumende lezebandla leZANU-PF kudaba lolu yehlule abaningi besithi basesekukhefu lomnyaka omutsha. Kodwa osakhulayo kubandla leZANU-PF uMnumzana Mlungisi Mathonsi uthi uMnangagwa usebenze kakhulu, ngakho-ke kumele eqhubekele phambili esembusweni.
But ukhangele umnyaka ka-2025, a lot is going to happen. Ungakhangela ibudget yangkhona, it's very progressive, ikakhulukazi in tackling izinto ezi-imperative like investment kubo-agriculture, investment kubo-tourism.
Kulamanye amalunga ebandla leZANU-PF athi uMnangagwa kumele abuse kungedlula umnyaka ka-2028 loba yena esithi usefuna ukuphumula. Bakhuluma udaba lolu emhlanganweni we-Annual National People's Conference lapho okwethula isinqumo sokuthi kumele aqhubeke esembusweni. Sona isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuba osesikhundleni sikamongameli okwamanje angeke abuyele esihlalweni singaguqulwanga esebuse kweminyaka elithumi. Kumele kwenziwe i-referendum kungaguqulwa isisekelo sombuso welizwe. ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abalimi abanengi eZimbabwe bathi bayahluleka ukulima lonyaka ngenxa yokucaka kwamadonki lenkomo okubangelwe yisomiso esidalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Abalimi eGwanda Nkayilupane Cholocho Plumtree wangelezinye izigaba bathi lokhu kuza kwenza ukuba bengenelisi ukulima loba uhlangothi lukahulumente obona ngezomkhathi olwe-Meteorological Services Department lusithi kulezulu eliningi elizakuna kuyona linyanga. Abalimi bathi izifuyo zicake okokuthi ezinye ziyacuba zidonsa amakhuba emasimini. Sixoxe ngodaba lolu lenduna uNgwenyama Ofuyana waseMukwe eKhezi.
Abenkomo vela ngikabona umuntu olima inkomo la. Isimo sakhona asikabi sihle. Zisafuna isikhathi ingxenye kuze kuphele yona linyanga, kulo zabe sesisimile ukuthi nxa abafuna ukulima ngazo bangalima ngazo. Kanti sisebenzisa kakhulu amadonki ukulima. Lalaba benelisayo basebenzisa ilokhu zama ama-tractor.
Ye kunzima kanganani sizokuthola amadonki amanye vele kungane akukuhle kangako.
Indlala ichaye kwazivela zibili. Siyadumisa nje ngokuthi ukuseula okulohlonzi sakubona from 18 December. Ngemuva kwalokho okuphongwa ikhonokho nje okungatshola ukuthi kodwa 18 December hayi lana sibe kulohlonzi. So singakufaka sithi from 18 December kuzefika lamhlanje kungu-2 January. Ngicabanga ukuthi isikhathi sakhona sesesincane ukuthi izifuyo zingabe sesimeni sokuthi zingalima ngendlela esiyabe sikhale ukuthi zingalima ngazo. Kodwa hhayi khona akufani nokuthi sihle sihlale siyancengisa ngakhona okho kukhona.
Ye, singathi-ke labo-ke abasebenzisa amatalakida akuduli akubatshaya ezikhwameni khonokho?
Kuyatshaya sibili kakhulu. Kakhulu sibili ngoba ayisithi sonke sikwenelisayo khonokho. Iningi labantu abalima ngawo ngabantu abavele besenelisa.
Nxa kungaqhubeka kunje pho abantu bazayenelisa yini ukuthi balima kuzwayo kumbe kuzakwehlula futhi?
Ngicabanga ukuthi into yonke le izagxila kabanzi ekutheni izulu liza kuba khona kwesikhathi esinganani. Nxa kuyukuthi izulu njengoba liqalise lethu kuna ikakhulu kulo mhlubulo wakithi ngapha, nxa lizahlala for the next 2 months or so likhona, hayi mbona thi sizakwenelisa ngoba wona lo January siya ku-mid January mbona ziyabe seziqinile idonki ukuthi zingalima ngendlela engcono. Kodwa nxa kuyukuthi kuzalandela khona ukhena esasikwazi vele kudala ukuthi ngabo February liyabe selisilela izulu, hayi mbona ngathi sizabe lokho sisimene singayisiso. Ngoba ngikhuluma kathi sikutsho ukuthi kusasa ngikhona siyathatha inhlanyelo elokuze ne-GMB ezoholisa abalimi ukuthi bayilima. So nxa kusasa mhla ka-3 beze ihola bona mhla ka-4 I think. So kutsho ukuthi ukuze beyilima ingxa ibahle mhla wo-10 sukudinga ukuthi kule sikhathi eside usiya phambili izilimo lapho ziyathola khona isikhathi ukuthi zikhule zifike esimeni sokuthi zivuthwe. So sesikhalela-ke bese sigxile ithemba lesi elikhona phana kokuthi vela abelimisi bahlala besikhuthaza ukuthi hhayi isimo sesikuthethe ukuguquka ezinye indlela i-rain season yothi sitshintshile isiqalisa lethi la iphele lethi. Xa kuzawayeleso simo leso hhayi bona thi sizasinda. Kodwa sisakuthembi khonoko phela ngoba kwesinye isikhathi bayakhuluma ukuthi kuzakwenzela ukuthi kungaza kwenzeka. Njengakathi esinje ngoba xa sithethini izulu isuku emhlaka 18 December okulohlonzi ngapha emhlulweni wakithi wekhesi la. Kodwa babevele bekhuluma ngaphambilini ukuthi hayi ivike nje kuzakuthi kodwa kungenzeki khonokho.
Lapha lizwe induna uNgwenyama Fuyana exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esekhesi. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibutho elitsha lakwele-Syria namuhla belidinga ngamehlo abomvu ababekubutho lwayengumongameli uBashar al-Assad osanda kugenga ukunqulwa yilabo ayesithi ngamalwecatsha. Umongameli William Ruto wakele Kenya usevumele ukuba amapholisa kwesinye isikhathi akhahlameza abatshengisela emigwaqweni besola uhulumende wakhe. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezi patelane le Melika. Amapolisa asebenza nsitha awogatsha lwe-FBI athi aphakathi kokuphenya udaba lowesilisa oke wabalibutho ogxobe wabulala abantu abalitshumi lane 14 esabeleni se-New Orleans ngabomu ngemota ngesikhathi bethakazelela umnyaka omutsha izolo. Umsolwa nguShamsuddin Jabbar, yena obikwa ebethwele iflag yeqembu labahlamuki besemuslim abedlulisa amalawulo ele-ISIS lona athi ulilunga lalo. Umsolwa ududulwe wafa ngamapholisa. Kwesinye njalo isehlakalo kulowesilisa okubutho ofileyo ngemva kokutsha kwemota abehamba ngayo ithwele izinto ezidubukayo phambi kwehotela kamnumzana Donald Trump, yena osemelele ukungena esikhundleni sikamongameli weMelika mhlaka 20 kulinyanga. I-FBI ithi isaphenya isehlakalo lesi njalo ithi akulabufakazi bokuthi izehlakalo zombili zenziwe ngabantu abalobudlelwano. Umongameli Joe Biden usole izehlakalo zombili, kodwa uTrump usole uBiden esithi ungumbusi omdambiyana, yikho nje kusenzakala udlakela olunje. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe zeMelika umnumzana Tim Moringai.
Into eyenzakale eNew Orleans leyo ivele yesabisa, ngoba besingaboni ukuthi during ama-festive seasons anjenge-New Year, so abantu begcwele ezindawo ezinjenge-tourist destination eNew Orleans balimale. Hayi, lokho is very sad, ngoba siyakwazi ukuthi kathesi sesifike kwenye indawo that we've never been since ama-elections, lezinto ezenzakalayo lapha about ama-race relations, lama-immigrant situations. So ukutshaya abantu okwenzakale eNew Orleans, lokudubuka kwe-Tesla liyana, yeah, these are events that are isolated, but le New Orleans batting as a terrorism. So konapo services funa kubona lathi ukuthi kuhamba njani, ngoba bathi bona it's both done by former military guys, and bathatha lezi mota from a new app ethwa iTruro, which is owned by ama individuals. So konapha kulama layers amaningi ukuthi siveze khona sibone ukuthi what was the real design ngomuntu yena lo. So ukuthi ngokweterrorism, mina mbona ngathiwa it's because the New Orleans incident, umuntu wangkhona uthe yena ubese joine i-ISIS ube le flag yangkhona emoteni yakhe, so yikho bakuthi it's a terrorist act.
Umnumzana Donald Trump uthi udlakela lolu luyenzakala nje ngoba iMelika ikhokhelwa ngumuntu ongelamandla oxegayo omdambiyana, sitsho umongameli Joe Biden. Ungathini ngalokho?
Ukuthi umnumzana Trump ekhuluma ngendaba zokuthi i-USA ikhokhelwa ngabantu abaweak, mina mbona ngathiwa it's just a long play into his messaging campaign. I-campaign siyaphela. So lokho kokuxhothoza umnumzana Biden esithi u-weak, I do not agree with it, ngoba umnumzana Biden has brought all the hostages from overseas, yena wakwehlula khonokho, has stopped Russia from taking over Ukraine, yena wakwehlula khonalokho, has brought back izinto eziningi ezingazikhuluma lapha, but kakhulumi umnumzana Biden, he's just do it and show it kind of person. Gazi papazele ukuthi mina ngenze lokhu lalokhu. So khonapho ngantwa kulokuchiyana loku lombono khonapho ukuthi umnumzana Trump uyabe sithini when we come to the facts.
Umnumzana Tim Moringai ulandela zombusazo zeMelika ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Inengi lamalunga ebandla leZANU-PF kanye labantu makhaza sebechothoze labo abathi umbuso wamangisi oka Ian Smith ilizwe lingakatholi uzibuse wawungcono kulalo okamuyi uRobert Mugabe lowamanje okamongameli Emmerson Mnangagwa besithi lokhu iweyisa abantu abansundu lokuphakamisa abelungu ababelobandlululo. Ingxoxompikiswano le iqhubekeke kakhulu enkundleni zabulenjini ezokuxhumana kunsukwana ezedluleyo lapho obekujikelwana aqatha njalo amaphephandaba kahulumente agoqela The Chronicle aloba umbiko esola labo ababuka umbuso wamangisi owawuholwa ngowayengumongameli umnumzana Ian Smith eleZimbabwe lisaziwa ngokuthi ngele-Rhodesia. Ngambe kuyini okungenziwa ukuze abantu besuthiseke kwezomnotho, amalungelo oluntu lezombusazwe njalo kungabi lokuqhathanisa lokho? Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uhlaziya lolu daba lomnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso lwamalungelo esebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, endawonye lomnumzana John Zolani Dlamini, umgcini sihlalo webandla lezapho owalwa kumpi yenkululeko yokuvuyela ZIPRA onguye umqalisi ziba.
Kuqala sinanzelela ukuthi umbuso owawukhona wamakhiwa wawungumbuso wobandlululo, umbuso ofike wathathela abantu abansundu amalungelo abo, amalungelo okuthi bazibuse elizweni labo. Kwaba yinto embi ebuhlungu kakhulu, babathathela lezifuyo zabo singakukhohlwa khonoko, nendawo ezinhle ezokulima ezokufuya. Abantu bafakwe ezindaweni ezikhwakweni ongalimekiyo, indawo ezemosweet, indawo ongasoze ufuye kizo, indawo yaba into eyenza ukuthi impile khona. Sebelileka abantu bacabanga ukuthi konke lokuzarifeseka, bahlakurifesekanga sesilithothi lizwe. Abantu-ke manje baqaleke lapho baqala khona ukuthi hayi losinyithi wengcono.
Mnumzana Sibindi, owakho-ke umbono ngalolu daba?
Right, ngiyabonga. Okuningi osekufakwe ngabakudlamini lapho amakhiwa afile asinikezela, njalo bese ngiqhubeka ngibuya la ngapha emsebenzini ukuthi amakhiwa babenikana ngawulo msebenzi labantu abakhangela abantu kuthiwa ngomani zabalezikhundo eziphezu lamakhiwa ayenikana enganika abantu abamnyama. Sibona uncendezo lwalukhona ngesikhathi samakhiwa solusiba khona kodwa soluletha abantu abamnyama. Ungananzelela khathesi ungene amaparasetayo ungene ngakhi, abantu bonabo kuthiwa ngomaneja abezikhundo eziphezulu bangabantu abalethwayo isikhathi esiningi, ikakhulu ngapha ndakhuluma emagebheni kakhulu, ayisibantu avele emagebheleleni bayalethwa ngapha. Sehambe kibekhebe uyethola ukuthi umemba intshazi wamapholisa ngubani, ukhale kona kutiwa ngo-OGA kwenaba uthi ngoba eminye imihlobo iyakhiwa phandle, abantu bazonile bafuthelane. Ama-farmers ayehlala emapulazi beyibe abalimayo befuye iy'nkomo zabo. Khathesi uhlupho esilayo ukuthi ungakhangela umbuso wakithi, abantu babe emapulazi kodwa umanazi eseHarare nge-remote control kumbe umanage ipulazi ebobulawa bahambi esiyahlala emapulazi. Kuyikho libona sho silambe eZimbabwe khonapho, kuba usilongu ukubulawa umuntu wakini kungcono ubulawa yisithi esilikhiwa, kodwa ngathi ngibulawa umuntu wakithi isikhumba esimnyama yikho.
Abanye bala bathi lokhu yingqondo ye-colonized, kubona umuntu ongumlungu engani nguye ongcono. Kambe ingaphathwa njani le indaba ukuthi abantu bekhonono kodwa bekhangela phambili bengakhangela emuva?
Sibe kwazi ukuthi bakhona abantu abahlezi kuhle kakhulu, ingabantu bolawa bezayo. Bakhona abantu abanikwa lezimali amaloni bengawabhatali, bakhona abantu abanikwa amafeva abangawadizeziyo. Abo bantu kufanele lesibili basote, abo bantu kufanele badifende umbuso okhona. Akufanani labantu nje ubuningi babantu obuhluphekayo. Mhlawumbe uzathi wena uthiwa konke kuthi wena hhayi ihulumende le imbi, uzaluza isinkwa osidlayo ngongaphandle komthetho. Ilizwe yilizwe ngoba kulo mthetho. Akumangalisi nxa abanye abantu besithi uSmith wayembi kakhulu. Angitsho mina ukuthi uSmith wayemuhle, ngikhulume ngoncindezelo lamakhiwa. Ubukwazi ukuthi umntwana wakho nxa efundile uzawuthola umsebenzi, but khathesi ungaze ufunde njani? Uzahambe ethengisa i-airtime estridini, uzahambe ethengisa amatamatisi estridini. So nxa sesicompare khathesi sithi ngubani ongcono, uSmith wawufunda uzaba ngutitshi ube ngumethi ube ngudokotela usemsebenzini. Ulecala khathesi uzakhangelwa ukuthi ungubani. Sikubaleka ningi maphepheni lapho abantu besimagla igolide baphuma nalo through the airport okule security nanxa sebebotshiwe, hayi into yakhona iphele ngoba akulamthetho wawungasoze ukwenze lokho ngesikhathi sikasingeka. Kwenza ukuthi abantu bakhombele sasile 10, sile half 10, sile 6 10, shilling, 2 and 6. Nenzi imali ezazithenga lezo. But ikhathezi kulani, sisuka kumaphone, sisuka kuwhati wati. Phela sisayiyazi le mali yeZimbabwe ukuthi ibizo layo kuyini. Yakhathezi ukuthi awuleziki, ngoba nesokwayibamba iziki ngesandla sakhe. Akulaziki, but ngesikhathi sikasinika imali likhona. Ithenga, 1980, echaya lapha besinamadola wona la. AweZimbabwe, ele value. So abantu bathini? Abantu bakhangela izinto eziphathele ngempilo yabo. Abantwana silabo, abantwana abagcwele amazwe, bayakhrosa imifula oLimpopo bedliwa zingwenya. Bebaleke emakhaya ngoba kusahlaleni. So bathini? Ngesikhathi sikasimithi izini kulempi, abantu bebengabaleke ngale ndlela, babaleka besiye empini beseluleli izwe labo.
Mnumzana Smithi, abantu laba bathi uMnumzana Smith wayengcono, abanyeke banike amangisi igunya yini lokuthi abantu abamnyama bayihluleka. Njalo kungani umnotho wawusenelisa ukuthi ube ngcono ngenxa yobandlululo kumbe kwakungenxa yani?
Ngilakhayela i-industry sihlale sikhanye khona bani. Ngesikhathi asinithi lapha kobulawa kwakuthiwa kwentudu ziyathunga. Khathi ezazisathunga ama-industry ungacabanga udando bavalile security mills o-CSC akusenalutho. Kodwa laphana kuqala kwakuqhathiwe. Kungani kwakuqhathiwe? Ngenxa yokuthi ilizwe ngaleso sikhathi lalinesystem yokuthi ukuze umnotho ukhule uqhakamuye phezulu yikuthi kufanele usebenze wenza ukuthiwa i-production. Ungenza njalo silathatha lokho sikutholile uhambe ekugeniswa kwamanye amazwe sokungena i-foreign currency ibuya lapha elizweni. Sebehambe siyangale siyathenga impalo le-Chinese GPM ezilethwa lapha sithengisela abantu. Siyibuze ubaba uDlamini ekhuluma iqiniso lapho ngokuthi esakaza ukuthi le mali ezibabha sayazi sizayazi njani sabele singaproduce ilutho singabantu abemukela kuphela. Kudala isikhathi lasinika abantu babegcwale amabhasi begcwele erenkini amabhasi ehlile okuqeda abantu. Abantu besebenza emafektari beshiyabona izimuli zabo. Lanqaba bengcindezele kodwa okwempilo yabo le muli zabo kwakungakhanyi ngoba babethela leyo mali mali bayihole bayikhona. And singakhona abantu abaqhathiwe kathesi sihlile than 10% abaku-informal employment abanye sebevalwe ngamashophu wabo okuncane. Sikhathi esisizwa ngamanzi kokulawa khona abantu sebagebha amagodi kongapha kwegodini amanzi asahambe emadamu asengena emagodini egidima egangeni le.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, obexoxa ecingweni elomnumzana John Zolani Dlamini, umgcini sihlalo webandla leZaphu. Belo sithandekile mhlanga weStudio 7. Sekuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsapp.
Salibonani maZimbabwe amahle. Nibizo lami nginqobizitha Sibanda, ngivela endaweni leyane yasemadelukeni ePlumtree. Sicela lisize maZimbabwe. Sileminyaka emibili silokhu silapha eBotswana. Impilo yalapha eBotswana inzima, ikakhulu uma ungumuntu ovela eZimbabwe ungela maphepha. Akusakwaniseki ukuthi umuntu ebuyele ekhaya. Nanoma ungayenzi imali yangikhona vela ngeke ukwanise ukuthi ufike eZimbabwe ngayo. Kathesi sibhekane le nkinga ukuthi umama ngumuntu olapha eBotswana. Sele iminyaka emibili lokho ekhona la. So uyala ukubuyela ekhaya ngenxa yendlala esekhaya. Kodwa into engizisa ubuhlungu ukuthi kulabantwana laba nabo abasekhaya. Sokule minyaka engu-2 silokho singaye ekhaya. Kathe simbe ngizimisele ukuthi ngiyahamba ngekhaya. Ngimenzela imali uyala akafuni ukuya ekhaya. Ngenxa yokuthi imali yangikhona ngeke ukwanise ukwenza imali eningi. So yena ngumuntu nje ofuna imali eningi. Endekasebenzi sibhekane le mpilo enzima kakhulu lapha eBotswana.
Umnyaka omutsha kubo bonke abasakazi beStudio 7, uNkulunkulu alenzele kuhle njengoba lani lisenza kuhle. Ngibuye futhi ngithi umnyaka omutsha enganeni zami okhulumayo kungu-Christopher Nyati. Iy'ngane zami zonke kuyo yonke amagumbi amanomhlaba uNkulunkulu abe nabo. Ngibuye ngihalalisele lezaphu phela nanku silahlekele social.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo Live Talk namhlanje kuluhlelo lwesifazane asihluzeni bomama sixoxa ngezifiso zabesifazana lonyaka. Singakehlukane sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokela umgcini sihlalo weSouthern African Lawyers for Human Rights uOvebochiwe esethuswa icala lokuthuthuzela odlakela kweleMozambique uzaqhubekela phambili esentolongweni. Okwanamhlanje muli yeZimbabwe siligqiba lapha. Olivalelisayo nguTabo Kancube ngesithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.